ingxoxo bezikhona zingasoza uqala bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sesisezingene eliphezulu mpela sikhangelele ukwakha idam le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa ibhophuma elisemathebeleni south efilabus sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe lazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli khangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya kubulawayo nxa lingagejwa. Ubulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi. Sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyezwa njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyana olunye olukhangelelweyo olwemathebeleleni Zambezi Water Project. Singabona liphela nini leli damu?
Ayikabi khona on paper yet kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesiziqedile. Then njengoba likwazi thina siyi-local authority siyathatha ke esikudiscussileyo sikuhambise phezulu ukuthi kuye-approvewa kuhulumende. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumende nguye ozabe ezasidetekthela ipesi yokuthi siyaqalisa nini siyeqeda nini kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika amo singaba la amanzi kulelo damu in 18 months but i-18 months lezo sithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu asithi thina sikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende mhlawumbe la adonsa izinyanga khonokho kuyayoluke kusifaka umthwalo onzima emahlombe kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo silethemba ukuthi hayi lezi ngxoxo uzaziphutshisa masinyane la efaka isidingo.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Lolu daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakapheli. Inyanga kaMeyi ingakapheli ngoba i-council sizathi phinda sihlale enye ingxoxo mhlawumbe sibe le-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawa sesesiqedile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani sikhuluma kanje?
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli luqhubeka lusanda njengoba sisazi isomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding okuthi sometimes sigcina sisiba le nkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana maye engaphambi kahle. Amanye amalokishi agcine ehamba more than 2 weeks engelamanzi okuyilo uhlupho olukhulu. Osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabubele.
Emadamu akulabubele ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu imathi south. Imathi south kayilazulu.